abesifazana abalima izilimo zendulo emaphandleni abasuke endaweni ezehlukileyo zelizwe bebethe gwaqa embukisweni owe the Good Food Festival owenzelwe eHarare kuyonale impelansonto. Omama abavele eDinga bamanyane besebenza ndawonye ngaphansi kwenhlanganiso yeZubo Trust ngenhloso yokusebenzisa ilifa lendulo elitholakala kule ndawo. Unkosikazi Angeline Mudenda uthi balungisa isepa yesihlahla seJatropha lesihlahla sebusika abalungisa ilambazi ngaso.
Isihlahla lesi ekuthiwa yitamarinde kumbe ubusika ngesonga yisihlahla esipheka iporridge kumbe siyenze ijam kumbe siyenze ijuice esinganatha. Hayi, vitamin C.
Unkosikazi Hleziphi Nkomo wasematopo uthi bona basebenza bengamalunga phose alikhulu lengxenye 144 befundisana ngokuqakatheka kokulima lokulungisa ukudla ezilimeni ezijeneyo lezithelo zendulo ukuze bathole imali yokuzithuthukisa.
Isifundo basithatha esenta izakhamizi ezingama-farmers bese sihamba emakhaya silandelele siyebona ukuthi umuntu into afunde ngayo uyayenza yini emzini wakhe. Siyalabe i-small grains, silabe i-daily yethu. So i-daily yethu belana kwi-community yethu yambonde akusela muntu othenga isokfidi bese lithengisela abantu abahlala e-South Africa i-75 by 75 besiyenza 100 rand. Sakhuthaza ukuthi sigaba sonke omama bakumele bebela ama-nutrition garden konke lokhana kwenziwa organic farming. Sisebenzisa imiquba yethu etshiyeneyo yezifuyo sibe lezemicompost esiyenza ngama-worms bese siba lengqolandane esiyithatha ezintabeni yimiquba esiyisebenzisayo ku-pest control. Sisebenzisa izihlahla zethu zesintu ezingekho ezingasiletheli ukugula emzimbeni. Sisebenzisa ozihaqa isinyawo besane siphuma ngaphi ezindlini etshanini.
Unkosikazi Gaudenzia Kutyeke oqhuba izifundo ze-Doctor of Philosophy ekolitshini le-Yunivesithi yeZimbabwe ecubungula izilimo ezigoqela ithenza lamadumbe uthi abantu bakhanya bekhangelela phansi ukudla kwendulo khona kuphathisa kakhulu kumpilakahle.
Sile crop lay ethiwa yithenza ngingazi ukuthi emasebheleleni ngiyatholakala yini but isilimo lesi isilimo esitholakala ema-wetlands angazi ukuthi ngathi ngesikhiwa ngesindebele but sibona ukuthi isilimo lesi sesiyenza abantu bengasasiboni and lokhu kubangelwa yikuthi abantu basikhangelela phansi and because bakhangelela phansi abasoze bakuyenzi bafuna ukufunda ngakho. So thina asifuni ukuthi silahlekele izilimo zethu ezivela elizweni lethu leli sifuna ukuzigcina. So siyenza izifundo ukuthi sikwanise ukutshengisa abantu ukuthi no siyakwanisa ukupheka izinto ezithiyeneyo ngesikezilinywa le ngesilimo lesi and siyakwanisa futhi ukuzuza ukudla ukuthi okwakha imizimba singadla itenza. Itenza sisinika i-vitamin A, i-calcium, zisinike le-iron.
Omama abezambe zivale alliance bathi basebenza bengabesifazane abangamashumi aphakathi kwayisithupha kusiya kwathuba mnembili esicintini ngasinye kuzincinti ezintathu emangweni owezambe zivali ezigoqela imbile leKaripa befundisana ngokulungiswa kokudla okuvela ezilimeni lakuzithelo zendulo ukuze bakuthengise bathole inzuzo yokuzithuthukisa impilo zabo. Abesifazana abadabuka eChimanimani abavela kumawadi edlula amashumi amabili 23 phansi kwenhlanganiso yeTsuro Trust bathi bathatha intanga zesihlahla sebaobab bezikhazinga bazichole belungisa amahlamvu okuphekisa uhololo owebaobab coffee ephathisa kumpilakahle yomuntu. Umbukiso weGood Food Festival owenziwa minyaka yonke owenesanga ukwenziwa nyakenye kusesatshelwa isihudo sekholera kodwa uvuselelwe lonyaka okuthawise abantu abaningi abaphatheka kuwo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Mthande.